le contract echoyo ukuthi isikweletu lesivela asiyo mali yokuyajayiva kini ngabe kuthiwa i-back pay ungayisebenzisa noma kanjani. Ilo msebenzi okumele iwenze kule zinto okumele uzithenge either i-land or basically for housing. So kumele ngithenge i-stand. I-stand esena siyabanjwa sibe yi-collateral. That means ukuthi asitho sami ize ngisibhadalele. Njalo uparliament anytime ngangiyona ibuyiza ukuthi ngiposeza iyabe ngisebenzisa ukuthi zikhona. So ngingabonakala ngingathekanga leyo asset yezempitshe i-agreement. Kodwa okunye esasikubone ukuthi mina yinje this is not the first one. Ikhona yezimoto leyesayijuwayo. Mina nabanye abambalwa engibaziyo sesike saba semakhoti besisuwa ukuthi zikiphele izimali lezo zibhadale izikweletu ngenxa yokuthi kwakuthiwa sinikoliyo. So sike sambona uhulumende ukuthi abanye abantu iyabalandelela ithi babhadale, abanye njalo ingabalandelela. So siyakwazi-ke thina njengabethu ubuze izolo osalo sizima uphile i-commitment yokuthi thina under our government and even now we should endeavor to ensure ukuthi izikweleto lezi ziyabhadala.
Ye, kodwa ubona ngizani ziyabhadalwa yini baba Ncube izikweleto lezi ngoba phela bahola imali encane phela lapha?
Ye, izikweleto kuzakwenzeka ukuthi zingabhadalwa ikakhulu ngabezani, kuzakwenzeka ukuthi bangazibhadali. Okubuhlungu babuDube yikuthi i-democracy kumbe intando yeningi izalimala ngoba ubabuphula nxa eselesikweleti akwazi ukuthi izani zasifuna. Sokumele ebandleni lakhe kuthi hayi kakungena uNcube kumbe kungena umoyo abe ngu-MP uzakulwa lapho ubabuphula kwesabeni. Umuntu kumbe ngowezani uyakwazi ukuthi kuphiwa i-500,000 loba yena kungasuze ukuthi kayibhadale kodwa uzabe efuna ukuthi i-500,000 ngithole futhi enye esibili. Uzathi ephuma lapho ethwele ibhemba uzagamula Dube, agamule Ncube, agamule Mamoyo ngendaba yona leyo ngoba sokusiba yinto yemali. Yikho lapho esikhala khona kakhulu thina njenge Freedom Alliance ukuthi nxa kusenziwa izinto zonke ziba commodified kumbe zisenziwa engathi ngezemali kwenza ukuthi umbusazwe wakithi ungahambi ngendlela.
Ye, lapha-ke uNcube akuthoyo babaphulu ukuthi selikwelede impondo kaDwayi, amaNdebele atsho njalo. Akunjalo yini ba?
Ethu iposition yethu ibusile ukuthi imali le kumele ibe yimali ebiselwayo njengoba iyabe ingekholathuka kabenze kolokho abangenza khona mina ngesikhathi sebefuna imali yabo kumele bakwenze kuwo wonke umuntu ukuze abisele leyo mali. Ngoba ngizokhuluma i-point of force ukuthi thina sizayibhadala njani njengoba sikhole $200. That is a valid point kuzamele babone ukuthi ngabe bayasilingisele ukuthi sebelise ukuthi siyibhadele in a comfortable way. So okuyakwenzakala ukuthi thina siphume singena kwawethu ama-resources ukuze silungise izinto lezo. So okuyinto embi kakhulu mina ngivumelana nozulu ukuthi into le kayibanjwanga ngendlela bekumele banje ngcono siphiwe izimali ezingasomaloni ama-back pay okumele bawaphe umuntu osebenzileyo. So yikho thina kholokho esingakukhuthaza but ekugcineni abantu abakuyibo abaphethe intambo yibo abadecida ukuthi into le imali yena sizaninika njani. Bayasiqila njengokwethile ngoba why should I end up having a loan khona kumele ukuthi ngavele in the first place bangibhadale imali abangi-owayona. Kodwa thina njenge-TPC i-commitment yethu ukuba nanxa kumele imali zibiselwe according to the contract kumele zibiselwe njalo kumele zisetshenziswe ngendlela ukwenzela ukuthi mzukwana bekulanda bathole ule asset engakhava isikweletu zimaleso.
Nxa kukuthi bale mali enje ophulu labanye pho idalela iparlamente sebeyakhuluma njani bethi uminister onje ule mali eyingaka okumele ayibisele kurhulumente kababotshwanga khonapho ukuthi sebenamathisele emdulini lapho.
Ye, lapha bafakwe izayeke lapha babuDube. Izanu vele ihlakaniphe kakhulu iyakwazi ukuthi kungathiwa sebephiwe imali uZulu akasoze kumphathe kahle kwinto kwakhona. Njalo i-focus ungayinanzelela kayikho ekuthini abantu bezanu baphiwe 500,000. Kuthiwa i-opposition ithethe ama-40,000 isithengwe izanu. Izanu ikwenza deliberately ukuthi ibophanise abantu imisila. Njalo ithi babophanise imisila injalo kukhulumeki nxa ufakwe ikiliwane elidlayo emlonyeni. Sokugcwele kamakhomane emlonyeni yabophulu bazama ukuchasisa ulimi lungena amakhomane kakusakhulumeke. Ibikwazi izanu khona ukuthi kuzakwenzakala. Ibi sisenza uZulu abone i-opposition iyo embi kakhulu nge-40,000. Then yona izanu singathi justified ukuthi vele anti bona ngomaluta vele nxa bethethi 500,000 sokungathi kuqondile. So yikubotshaniswa imisila ukubotshwa izayeki. So kumele uZulu avule amehlo abakhuze ophulu labo kumele abakhuze khona abe sekhuza kakhulu izanu eyiyo umaganga ohamba phambili.
Phosele ukugcina babaphulu.
Yeah, mina ngifuna ukusho ukuthi mina ukukhathisa kwethu yikho kujongisa ukuthi iTCCC iyaphendula imibuzo yethiwa bathi i-responsive ayifanga inhliziyo ukuthi nxa kusenzakala izinto abayenzi ama-press conference ukuze bachathise ukuthi kuhamba njani. Thina silokhu silayo unembeza sibona kulungile ukuthi uzula buze njalo siphendule imibuzo ebuziweyo. Kodwa into esizayenza ukuthi sibone ukuthi into le imali le iyabhadala. Imali emaminithi 500,000 akunamuntu ongakutshela ukuthi yavela ngaphi, yavela kuyiphi i-budget. There's a problem, kumele kubuzwe. Nizabona nge-budget debate, imibuzo yaleyo uminista wekekho this week ukhona nekudidi. Kuzabuzwa kakhulu ngokuthi imali naleyo, ama-500,000 so forth, kawaphiwanga kuphela amaminista, aphiwa abantu abaningi kakhulu imali eningi. Akwaziwa ukuthi ivele ngaphi. So nizabona ukuthi asilazo kizayeli ngoba sizababuza ethu imali ivela umthonjeni owavunyelwayo o-legitimate. So angeke kube yinto esivalayo ukuthi sibuze imibuzo. Kodwa le imali engaziwayo ukuthi iyavela ngaphi, kuzamele baphendule ukuthi iyavela ngaphi.